Loko kuphume emhlanganweni owenziwe luhlangothi lwedelele Congress yeMelika ule Subcommittee on Africa and Global Health Policy owenzelwe eWashington DC ngolwesibili. Umhlangano lo ubuphethwe ngumnumzana Jeff Flake omele iArizona kudelele Congress ekubandla lamaRepublicans, umnumzana Chris Coons okubandla lamaDemocrats, lomunye wakhe umnumzana Cory Booker kanye lomnumzana Tony Udall abakukomiti ye-United States Senate Foreign Relations Committee. Unkosikazi Stephanie Sullivan obengumqali wesiziba ukubeke sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa wasusa uRobert Mugabe esikhundleni ulethuba lokuvezela abantu ukuthi uzasebenza njani labantu beZimbabwe.
The government offers an opportunity for reform that could allow the United States to re-engage in ways we have not recently been able to do. In support of the people, we will expect to see.
Okwenzakala eZimbabwe kuveza ukuthi abantu babambana okumangalisayo ngesikhathi kusenzakala becabanga ukuthi kuzaba lempilo enhle elandelayo. Ukuguquka kukahulumende kunikeza uhulumende omutsha ithuba lokuguqula okunengi obekusenzakala eZimbabwe. Okwenzakalayo kulakho ukuthi ilizwe leMelika likukhangele ngeyinye indlela kulalokho obekusenzakala. Sifuna ukubona inguquko kwezombusazwe lezomnotho ngendlela okungakaze kwenzakale ngayo kweleZimbabwe.
Uthe akutho ukuthi sokumele okwamanje kwesulwe izijezo zenotho ezasakelwa uhulumende kaMugabe labanye bakhe.
It's not enough to say it's a new government, so therefore none of the sanctions or restrictions that were previously in place should apply.
Akumelanga sithi lo nguhulumende omutsha, ngakho azisafunakali izijeziso zenotho. Hathi akunjalo. Sizabe sihlolisisa okwenzakala eZimbabwe, sibona ukuthi kuyini okuguqulwa nguhulumende omutsha. Okunye esiza kukhangela lukhetho oluzayo.
Umnumzana Coons uthe kaboni ukuthi lezi yisikhathi sokuthi kwesulwe izijeziso zenotho lokunye okufanayo.
For one, I'm reluctant to see us take any steps to lighten or relieve sanctions or other international restrictions on loans.
Ngokubona kwami angiboni kumele sithathe inyathelo elitsha elingafani lalokho esasikwenza kusavuza umgadi.
Umnumzana Flake uthe uMnangagwa ukhanya eyaziwa kakhulu ngakwenza ngesikhathi sekugrawundi, ngakho akwaziwa ukuthi uzakwethulelani abantu beZimbabwe.
He stands accused of orchestrating a string of massacres in the early 1980s to consolidate Mugabe's power, leaving as many as 20,000 people dead.
Umnumzana Mnangagwa wetheswa umlando wokuthi wancedisa ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000, ezabelweni zemathiseleleni kanye lenkabazo.
Izizalwane nezeZimbabwe ezikhulume emhlanganweni lo ezigoqela umnumzana Dedai Bidi okumanyano kwe-MDCT Alliance, umnumzana Dewa Mavinga olwela ilungelo likaZulu lomnumzana Peter Godwin oyintatheli zindaba osehlala kwele Melika zivumelane labo zisithi uMnangagwa kumele axolise ngakwenza ngesikhathi sekugrawundi. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Booker othe baningi kakhulu abantu abakuhulumende kaMnangagwa abalamacala okuhambelana lodaba lwekugrawundi kanye lokweba. Umnumzana Muzi Ncube unobhala webandla le-MDCT kwele Melika uthe lolu daba kumele lulungiswe ngokushesha.
Igugurawunde ichiphe enhliziyweni kakhulu abantu be-Midlands nemathebeleleni, and eqinisweni njengabantu beZimbabwe I think kulungile sibili ukuthi khona sizame ukuthi indaba yakhona siyilungise nini sonke siyizizalwane zaseZimbabwe, sibone ukuthi khona into le yaphambaniseka njani, yaphambaniseka ngaphi, and umuntu abantu babulawa ngayiphindela ngoba abantu bonke ababulawayo ayisibo bantu besiNdebeleni phela, asibo bantu besiShoneni futhi.
Umnumzana Frank Guni webandla leZANU PF uthe ibandla lakhe seliqalisile ukulungisa okuningi okubhekane lelizwe leZimbabwe. Uthe udaba lwegugurawundi kumele luphathwe ngemfanelo.
I think what is important for the government of the day is to apologize for what the government of yesterday did. Gugurawundi was wrong.
Gugurawundi yaba lihlazo elikhulu kwele Zimbabwe. Ngakho uhulumende omutsha kumele akwenze yikuxolisa kanye lokungcwaba bonke abantu ababulawa bengcwatshwa edongeni nasegangeni.
Izizalwane zeZimbabwe ezingene umhlangano lo zithe ziyasiza kakhulu ukuthi ukhetho oluzayo lwenziwe ngemfanelo. UBidi ugcizelele esithi abantu abahlala kwamanye amazwe kumele bavote kukhetho oluzayo njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, ngingoGiff Stube.